mhlambe ube lesimanga ngoba kuthethi ngena ethawini ngasenzekhla mina ngithi ngiyadinga okunathabo yathisa kobulawayo ngithe senzenziwani ukuthi nisemvolela ehleni kweshweni ibuze isibotheleni ukuthi abapholisa athi khona bengidlela i-demonstration ngxathi ngifika kuya amapholisa athi khona hhayi abuthwana kodwa sisenting uthikwa lo mhlangano lo rangwane isifisa rangwane ongiyimemba incharge e-central nalesima ungasibotshwa ngaphela ngemva ukuthi sihambele i-appointment sizabuya la sizabuya kwenye akhonokhonokho wakhe baletha amapholisa amaningi sasesikotha ngamapholisa about 12 sisiya ebulawayo central khe sifika kongale waswelakala ukuthi velo ngiyosindileyo ngubani sacala ukuthi-ke up and down kwenye osihlalise sicele 2 hours ingakacedakani futhi kwenzakalani amamembers ethi amayade ngoba adeeleleyo le-meeting lamanye ama-members ethu abacele selilandela e-central lokuthi kathi sivele i-meeting yona se-central kubotshelweni asibothwanga sasikhotha ama-members lana ba-esporta baze bayafika lawo egodini namapholisa ekugcineni sigcine sesithiwa hambanini kanti bothwanga lo muntu ebethi asizaba layo i-meeting layo asizange sibe layo khuluma nje lamanye amalunga ewozimali okuthina alandiwe ahanjiswa ukuthi ayecitha izimpenda kwathini thini into zakhona kazicedekani amapholisa alo mkhankaso alo mhaso okuthi ahlasele iwozi
lithini lina ngezahlakalo zonke lezi
siyakhonana kakhulukazi ngezahlakalo lezi ngani ngoba siyabona ukuthi indlela yokuthi sidele siphele amandla okuthi ngakhulumi ngesekelo sombuso welizwe singathi khuma ngosuke lombuso welizwe sebezayenza intando yabo wena sigcine singatholanga sekuthi siyaphoqelela singena emgwaqweni senza ama-activity wethu senza imihlangano yethu yaphethi zakhona labafunda lamsenzi watshela ukuthi khona sizakwenza imihlangano yethu singabazisanga ngoba isekelo sombuso welizwe siyasivuna sikwazise lokhu yikuningezela ngeke ngithi ngifuna ukwenza i-meeting ngamalunga enhlanganiso kuthiwa ngiyetela umuntu ongalandi lenhlanganiso udinga lokho enza kukhuleni so nje nhlanje asiyithathi kalula lokhu sesibhale incwadi yajonithi sesibhale incwadi zokhona na ngaya emapholiseni sesizabona lokuthi sizaxhuma njani ama-mediators e-efadak sibatshele ukuthi khona yikwini okwenzakalayo namhlanje sithethe ifoni sibothiwe sema-central kahle safone ijonic abatshela ibotshemika yabulaza abatshela ngathi sikhuluma ngisemapholiseni asibecale asilazi so sizathatha amanyathelo anzima kakhulukazi ukuze amapholisa okwenzakalayo kobulawayo kwazakale efadak ku-au kanye lapho international committee sakhuluma.